kula lelinye logaja olubona ezomvikela elesadik troika lona elike lathunywa kwele eSwatini kumaviki ambalwa edluleyo ukuyabhula umlilo kodwa lafika lazikhulumela lesiphathamandla zikahulumende kuphela. Lokho kwacunula kakhulu abatshengiselayo laba bechuthoza umbuso kamswati owakwabangela ukuthi isadik iphumele esinqumo sokuthumela leli qula okwesibili. Uhambo loluluza ngesikhathi ubudlondlombo siya phambili kweleSwatini njalo lamasosha esethiswa umlando uqhubeka ebulala abantu abatshengiselayo ezitaladeni. Umongameli Mokgweetsi Masiso umgcinisihlalo ogatsha lwesadik olubona ezomvikela lokuthula uthi iqula lanamuhla leli lizahlangana lenhlangothi zonke uze kutholakale isisombululo kudaba lwesadini.
As chair of the organ, I dispatched a ministerial level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sengithumele iqula lesibili ukuthi liyehlangana labo bonke abakulolu daba. Ngemva kwalokhu bazabika kunhlanganiso yeziphathamandla zeSADC.
Back to the ministerial committee of the organ.
Kodwa abo manyano osekela ukutshengisela eSwatini oSwaziland Solidarity Network SSN bathi abazilutho ngezethekeli zeSADC. Isikhulumeli salumanyano umnumzana lakhe Lukhele uthi uma iSADC izimisele ukuqeda odaba lolu kumele ikhulumisane lenhlangothi zonke.
Well, siya kuva le nkulumo yemnumzana Masisi umongameli waseBotswana esigabeni sakhe sokuba ngusihlalo weTROC kuSADC. Mane sikukhanza lokhu kuyindlelelo nje lenkulu phecelethi ku-undermine labantu baseSwatini, civil society and all political parties, because kude ngisho namunye lo wadikwa kulokuthi sebayeda.
Uthi baqoqa okunye okutshengisela ngolwesihlanu emadolobheni atsheneyo afana lembabane kanye lemanzini. UMswati laye ukhangelele ukukhulumisana lomphakathi ngolwesihlanu ngesikhathi somkhosi ubanjwa minyaka yonke owesibaya. Ulukhele uthi uqathekele ukuthi iSADC ihloniphe abatshengiselayo ihlale labo phansi.
So sisibe lokumnumzana Masisi uyadapt inhlangano elethi kumele abantu baseSwatini temphakathi nemapolitiki nemathrade union and akakhombise ukukhuluma liqiniso nokuba honest ababhalele labantu abatise asho futhi nokuthi luhla lwalomhlangano yini and alungise nokuthi bahambe labantu bayobona labo bantu labo engibona bahlunyetwe ngekubulawa igwenyama mswati wesithathu.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi sokufa abantu abangamashumi amabili kweleSwatini bedutshulwa amasosha lamapholisa ngesikhathi betshengisela. Kodwa abamabandla aphikisayo nangavunyelwayo kulelo lizwe bathi bedlula amashumi amane asebefile. Udlakela lweSwatini luqale kumaviki ambalwa edluleyo lapho abatshengiselayo abangene khona esitaladeni bathisa amanye amabhizimusi besithi bafuna umbuso kamswati wobukhosi uguqulwe kube lo mbuso okhululelekeyo elizweni labo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisavulwa ngikwele Botswana.